Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 14 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kusitshengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi ngena nganasicabanga, but now we have seen it happen in America whereby uTrump has been attacked on stage.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe basola imizamo yokubulawa kukamnumzana Donald Trump eMelika izolo.
Imizamo siyayibongela, kodwa ngezifinyelelo izo ezingazathi kazikho, ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sobhuqazisayo sikhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi. Kwezemidlalo lamuhla sizazizwa ke ezilandelayo lezi ndaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayisola imizamo yokubulawa kukalowo owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump odutshelwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owerali yakhe esigabeni sePennsylvania eMelika izolo. Kubika intatheli izindaba iStudio 7 kuEzwa Chisa Sibanda.
Abantu abaningi emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe basele bebambe ngaphansi bebona imfanekiso yamavidiyo yokudutshulwa kukaTrump. UThabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izolo kuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala noba kungaphi komhlaba.
We have seen it happen in America whereby uTrump has been attacked on stage. Kuhlala kupointwa yithi ukuthi khangelani into benzani, badlala njengamadlwana, but this is what they are also doing.
Osakhulayo uMagolide uthi okwehlele uTrump ngabe kubangelwe ukuthi uzondwa ngabantu abaningi inkulumo zakhe ezehlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthandi ngabe uyahletshile ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga le-Central Committee kubandla elibusayo le-ZANU-PF uthi akula mbuso wentando kazulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela naseMelika.
Lokhu kuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo yidemokrasi abafuna ukuyiphosa emazweni e-Afrika. Idemokrasi yona bona bodwa abangenelisiyo ukuyenza. Basuke uze nxa umongameli ehamba le-security yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe lase-Afrika bathi hayi i-exaggerated. Kanti-ke izindlela zokuzama ukuthi inkokeli zibe exposed sikuboneleke uTrump bezihambela le-security yakhe lula. Nanku uphoste wabulawa.
Isikhulumeli sebandla le-Citizen Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi uthi udutshulwa kukaTrump ibandla lakhe liyakusola kakhulu.
Lokhu siyakuchothoza kakhulu, akusiphathanga kahle njengelizwe, akusiphathanga kahle njengebandla. Thina sithi nxa kulo khetho, kungaba seZimbabwe, kungaba se-America, kungaba ngaphi, kufuze lenziwe ngokuthula, kungela muntu owethusela omunye, kungela muntu obambela omunye umbhobho. Okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe lapha ke ukwethuselana okuyiqala uhlala kukhona ngenxa kulokhetho okwenza ukuthi ukhetho lweZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwanga, lungaphumi kuhle.
Uhulumende weZimbabwe uswele kakhulu isehlakalo leso. Umphathi Ntambo ubona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume imele uhulumende esithi elimelika kalifunde kwele Zimbabwe.
Kulandela ukuthi nxa kusiba nokhetho kungabi lodlame. Na ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungela msindo, akulo owadudulwayo, akulo owabulawayo. Yike sikukhuthazayo elizweni lethu.
Ohlaziya ezombusazi womnumzana Engelstone Sokhulu uthi ungaba lezi zathu ezinenge ezenze uTrump bamdubula.
Kungenzeka ukuthi indaba leyo yaphakathi umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy, uzwelo, ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la uthwa ngama political points ukuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana Donald Trump kwenziwe uphenyo ukucace ukuthi kuhambe njani into engembi kakhulu
ukujutshulwa kuka Trump sosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncintisa ukukhetho lwemelika ngomnyaka ka 1865 wayengumongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln lo John Wilkes Booth badutshulwa eWashington umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo 1881 Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawa ibingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Kwazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphepha ekufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uGeorge C. Wallace kunye noGeorge W. Bush. Ngimele studio zaman igama lamungeza Jesus Banda.
Si, lokhe sekudaba lunye. Amapholisa eMelika ohlobo lo-Federal Bureau of Investigation, FBI, athi lanxa ebonakele njalo wabulawa ocatshangelwa ukuthi nguye odubule umnumzana Trump, alokhu engatholi isizathu sokuthi ukwenzeleni lokhu. Umnumzana Thomas Matthew Crooks, oleminyaka engamachumi amabili 20, onguye ucatshangelwa ukuthi udubule umnumzana Trump, uvikwa edutshulwe ngamapholisa wahle wabhubha isanda ukudala leli cala. Ubikwa ubelilunga lebandla lama-Republicans, okuyilo elimelwe umnumzana Trump kulolu khetho. Umuyi ubikwa ibonakale ekhwela isakhiwo ethwele umbhobho esiyafinyelela ephahleni lwaso lapho afike wadubula khona. Abantu babikwa bememezile njalo bazama ukutshengisa amapholisa obekusenziwa umnumzana Crooks bamdubule laye esanda ukudubula. Amapholisa athi kubhubhe omunye njalo obesembuthanweni lo kwalimala ababili. Lokhu kwenzakala ibandla lama-Republicans likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo we-National Convention ngomvulo okhangelelwe ukugcizelela ngokusemthethweni ukuthi ngempela umnumzana Trump nguye ozancedisa kukhetho. Ibandla leli lithi umhlangano lo uzaqhubeka eMilwaukee njalo lo mnumzana Trump uzaphatheka kuwo. Ama-Republicans athi azadingisisa kabanzi ngokwehlele umnumzana Trump ngoba kukhomba ukuthi ubengavikelelekanga ngokupheleleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Sase sithe after January 6 laphana izinto ze-violence is not good. But kathesi lokho ngantwa sokuhambe a little step further ukudubula umuntu o-contestayo. But kusasa kukhetho le-representative wama-Republicans eMilwaukee. Hhayi ngiyabona kuqhubeka but the security is going to be extra tight. Ngoba siyakwazi ukuthi now till the election ngiyabe sokurong. Mbona mina yenze umnumzana Trump the nominee ngoba siyakwazi ukuthi vela kula muntu ongamthathela sona leso sikhulu.
Kungabe kwengezelele amathuba kamnumzana Trump yini? Kuyini esiza kubona kusenzakala ngenxa yesehlakalo sayizo?
Ye, vele into ezinje yenza ukuthi abantu ababemsekela babe more determined ukuthi babuye bezomvotela. But ukuthi on the national average uza ngezelela yini amathuba ake, hayi lokho we won't no till election day. But okwakathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans nganto akade hlezi on the fence lawo nganto azatshintsha ukuthi babuye bezomvotela. Siyakwazi ukuthi this is not a good showing for abemvikela abanjenge-security services, ama-secret services, lama-FBI, lalani. Kumele labo babe le very clear policies ukuthi ma umongameli welizwe or okhankasayo to be a leader of the nation kumele abe le security egcwalileyo ngoba owaqedisa ukudutshulwa or attempted assassination was Ronald Reagan in the 1980s and for that long abamvikela have been doing a great job but sokusuka lapha kusiya phambili hayi kuyabe sekuqinisaka.
Lo ngumnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika esixoxelayo ese-Ohio. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphutshe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
ePaula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi umongameli Emmerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhumisana luyaqala nini.
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lweGugurahundi Community Outreach Program, kodwa kusukela namuhla ngilushiya ezandleni zenkokheli zomdala.
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe uMnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhlanje besicele upresident ukuthi azolotsha ukuthi siyeqalisa ebantwini, sizwe ukuthi abantu bona bathile ngalolu ndawo. Yikho besingakho kakhulu, kodwa kuningi esakwenzayo wasebathelwa izinduna labahamba labo ukuthi bayekwenza lo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lweGugurahundi Community Outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra uMnumzana Besta Willy Magwizi uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulotshiwe sibili, imizamo siyayibongela, kodwa ngezifinyelelo izo ezingazathi kazikho azikwananga. Ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sombhuqazi sasikhona. Okwesibili, kube nendlela yokudinga ukukhulumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandelake lokho sokwenzakele namhlanje.
Induna uMnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi.
Ngoba how do you dispute rape case kudai awuqinisile sibili kumba ulamanga, ngoba bakhona abanye abantu kudai ngalahlekelwa zinkomo ezingakale bhukunanje ngathelwa isitolo sami nansi laphana ngaganyulwa ngoba ngaqanyulwa isandla inxeba nanti, kodwa kuzaba lama-rape victims ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathiwa adlwengulwa ngo-December ngo-1984 kwamukeleka njani. I-community yonke ingasukuma itsho njalo, kwamukeleka njani. Kodwa hhayi, njengoba sesiqalisile sikhangelela ukuthi kuzaba kuhle.
Umfundisi uSeni Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyalusekela ngazo zonke indlela.
Abonani kuyadingakala ukuthi uhlelo lolu banje uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu bezimpande abayenza lento. Ngokuyadingakala ukuthi uhulumende ancedise, siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezihlukeneyo, kumbe nxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamaplazi abayethethwe, siyakhangela ukuthi uhulumende waba nebhajethi. Ngokuyadingakala ukuthi ubaba uMthulincube afake kubhajethi, national budget, afake lolu hlelo luhlelwe kube le mali esemgceke ukuthi kule malini njalo ekwanileyo ukuthi izintuna zenze kumbe kumele zikwenze lazi.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lweGugurahundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamashumi amabili. Namhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhumisana umlotha kungela kugijima, kusetshenziswa indlela yeZimbabwe ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazwe weGugurahundi. Ngimele iStudio 7 iseState House woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaThabo Kancube okwesikhatshana.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomela abakhubazekileyo kudalela Senate uSenator Anashiri ngodaba lwe-National Disability Expo ebiqhutshelwa eBindura ngeviki edluleyo.
Ama-organizations abantu abakhubazekileyo kulamanye ama-organization lawo abona njengamalungelo abantu, siyabona kule ama-ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhonapha i-forestry commission, i-first mutual public service labor and social welfare. kwanasa lapha siya ekhibitha sikanyeza ama talents abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani la bangathola ama services njani ngoba lapha sizabona ukuthi singayenza izamo kani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo kuzizo i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela bakwanise labo ukungena imisebenzi bakwanise labo ukuhamba esikolo so sihamba le mantra of leaving no one behind siyabona ukuthi labo abantu abakhubazekile bayakhangeza ukuthi even the opportunity singayinikwa ithuba lathi siyakhambisela ilizwe leli phambili.
Yiwaphi amanyathelo elibona kufanele athathwe ukuze kuthuthukiseke abakhubazekileyo ikakhulu abatsha ukuthi labo bangene kunhlangothi zonke lapho okuthathwa khona izinqumo?
Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-self-representation ukuthi sizimelele sizikhulumele lathi. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-National Assembly. Hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kuma youth asibonanga, kuma kantela hakuna abangenayo. Kodwa sekhona ama-quotas, kanti ama-quotas lawa kumele abe disability inclusion. Ukuthi lakho nxa kuyenzeka ukuthi izithelo lezi ziyagcinelwa abantu kubomama labo abakhubazekileyo khababe labo le-percentage yabo ku-National Assembly lakho proportional representation. Kule 66 hakuna abantu abakhubazekileyo. Kumele abantu labo si-increase i-representation ukuthi abantu abakhubazekileyo nabo babe khona. So sifuna abaningi labo banikwe amathuba okuthi bangene kuzitshalo lezi labo basebenze bathengise ukuthi disability is not in ability.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa no-Senator Anna Shearing ngodaba lwe-National Disability Expo esanda kugqitshwa eBindura. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguJabo Kancube.
Siyabonga Jabo Kancube kesizwe uGates Dube we-Studio 7 esethulela ezamasiko.
Sigcina masiko wethu owenze sigcina masiko wethu sigcina masiko wethu
kuzo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje sixoxa lenduna uMathema weGwanda. uMathema siyawamukela kuhlelo kwakho.
Hayi ngiyabonga baba.
Iye baba uMathema, siyabona ukuthi abantu bathi kulezi nsuku kwamajaha lamantombazana kungazani kwabagoqekanga baphonguba nje ngabantu nje akusakhanya lokuthi kuya ngaphi. Kambe kwenziwa kuyini konke lokhu?
Awunambona ngani sathatha imithetho yabanye abantu sayifaka phakathi kwesizwe sakini. Esingayaziyo ukuthi bayiqalisa njani njalo bazayithetha njani. Isithiwa yebo siqondile yebo, kodwa okukhokhela umuntu omsundu yisintu ngoba singabantu abamnyama. Yitho sikwaziyo ukuthi intrakisivele yona iyabe ifanele ukuthi yeyame khonaphana yokulandele namasiko akithi. Kuyabe sikwazi ukuthi umuntu angakhonjwa kufanele avele ngenxa yongumuntu ngenabe sithathe umfazi wakhe ngendalo sithathe imtombi yemikhombi yethu ahambe aye kibo ayesala layo. Kodwa kungani kuyahluphahlupha khonapho kulezi nsuku ngoba abantwana anti basiwa ama-rights. Amarayisi thina ambona ukuthi into esiyayo kakhulu thina njengabantu abamnyama. Yebo yini angaba khona lapho nalaphana wona ama-rights ayaqhuma ngawo, kodwa kulamanye okungafanelanga siwaqume ngokuthi singabantu abamnyama kufanele sikulandele njengoba kunjalo. Ngako ukuthi koMathema umuntu bensala umkhwenyana ebuyile khona elotshelwa ngenkomo ezilishumi kumbe elotshelwa ngenkomo ezilisikhombisa kufanele sibonakale thina abantu bakoMathema sisenza khonalokho ekakutshelwa ngoba into leya esiwo iyamunye njalo iyafundiswa phakathi kwemuntu ukuthi lokhu njengemuntu singathi njalokhu okasingakwenziwe lokhu esikwenzela lokhu sikwenzelani njengabantu abemuntu. Ngiyambuza umntu umuntu ubuzela umkhwenyana iy'nkomo ezingu-20 ukuthi sibuza ukuthi kathi inkomo ezingu-20 zona zivela ngaphi ngoba inkomo zokulobona baba Dube zilophawu uyabe kule nkomo okuthiwa leyi lezinye zesibaya leyi inkomo ngikamama iyohlanga kube sokufuna lenkunzi yazo uthole inkunzi yazo kodwa uzathola ukuthi akusenjalo okwakhathesi lapho kubiza umnyaka ayi mfuna 20 ubuze umbuzo ukuthi iqinti leyo ngenzani akaziphawuli azibeke ukuthi le ngiyalokhu le ngiyalokhu le ngiyalokhu
pho kulungiswa njani matema kulungiswa njani phela nanto uhlupho olukhangele liyakulungisa
esigabeni namanje banganikizinto namandla wonke apheleleyo njalo banike le midele ngokuma kwayo ngakho ukuthi usebhedithi yabo ukwazi ukuthi okufanele ukwenze khonale kunjani nxa uthethe esikhalangeni lakho kufanele kukucathi nxa usesitongeni lakho kufanele kucathi okubiyukuthi silese sithebe ngapha siphinde sithebe ngapha sithebe ngapha sikhangele lokhu sivayo ngoba abanye abantu bathi nxa kulotshola umzuzu ukuthi ngifune iselfoni nxa ukhuluma iselfoni ikuliphi isiko iselfoni ngoba into eyabuya khathesi obabamkhulu izingayo imali yayingekho ngesikhathi kulotshela ngaleso sikhathi lesi kwakuvele kungekho kwakubiza inkomo izezaziphawula wonke lo msebenzi
hayi siyakuzwa kakhulu-ke nduna ye singathi-ke ugqiba khonapha ngamafutshane nduna enkulu
into ebina ngiyikhalelayo ukuthi asazeni yovani silandele amasiko ethu ngendlela okufanele abanje ngayo yikho lezulu nje lingasani ngoba kudala kuvele kunezindlu ezazihambela ziphatha umsebenzi wezulu so zonezana zindlu kufanele zivuselelwe ukwenzela ukuthi ziqalise ukusebenza abantu bezile besuthi izulu linile inkomo ziphila kulento yonke nje elubisi lochago ngoba into yonke iqala emanzini ungabona ilizwe selithukwe ukuthi lalisela lasazizi zamanzi selisesimeni esibi ngoba okuthiakuthi uyabe sokuseleka ukuthi abantu bathalelane ezinduni bale kakhulu kube buhlungu phakathi kwesizwe kodwa-ke singahamba sike sibuyeleni sibona ukuthi okungokwethu okwakuvele kusinika izulu sikwenza njani ngibona ngani singahamba siye phambili sibe yisizwe esinothileyo ngoba inotho yonke iqala emanzini ngabaduli
siyakuza kakhulu-ke leyo yinduna umathema wegwanda khona ngale-ke lapho lathi sidabuka khona siyambonga kakhulu umathema sibeli lami namhlanje emoyeni lapha umthembo ozithembayo ngiyabonga kakhulu lingathuli nokusasa sihlanganeni ngeviki ezayo kusigaba ezamasiko sibone kakhulu baba mathema
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisiza siphuma ngapha Voice of America is a Washington. Luyalandela uhlelo Louis Christu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sihlangane njalo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sivuselela imoya yethu ngoba njengoba ngihlala ngisitsho nje izikhathi eziningi imoya yethu iyadangala. Inhliziyo zethu sengathi zingalalela la amazwi alandelayo ilizwi lethu. Lokuvuselela umoya siyalithola encwadini ngokuloba kaMose incwadi yokuqala eBhayibhelini ekaGenesis sizabala ivesi libe linye uvesi 27 kufundeka kanje uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane zihlobo zenkosi ezithandekileyo angazi ukuthi wena ucabangani ngalo umbhalo wanamhlanje kodwa ke umbhalo wanamhlanje ungawuhlaziya uwucubungule uwucwaninge uzabona ukuthi indaba ekhona lapha yibuNkulunkulu bukaNkulunkulu uNkulunkulu kuthiwa wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe uwona umfanekiso kaNkulunkulu wena olawo engqondweni yakho ngonjani uNkulunkulu kumbe nxa usizwa kuthiwa uNkulunkulu kubuyani emcabangweni wakho ngaye ngathi ngomunye umnyaka ngibuza nje abanye abantwana ukuthi kadike uNkulunkulu kambe ngonjani libona njani imvama abantwana labo ngase macela ukuthi badwebe imfanekiso iningi labo badweba imfanekiso yomuntu wesilisa omkhulu lengalo eziqatha okukhanya ukuthi engqondweni zabo babedweba umuntu olamandla ngabona njengokufundiswa kwabesandesikulu kodwa-ke wawuthi nxa wathi yahlolisisa imvama wabona ukuthi badweba umfanekiso womuntu mhlawumbe abamazi ongaba nguyise ongaba umuntu ubaba wakomakhelwane ukhuluma kumbe ubani kodwa engumuntu wesilisa ephuma elamandla eyisiqhwaga eqinisweni lanxa yayimfanekiso yakhona yayingacacile ngako kodwa wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu abacabanga ukuthi unkulunkulu kukho konke engakunanzeleleyo labo babedweba umuntu olamandla kanzange ke ngibone owayedweba umfanekiso kankulunkulu ongucigo unkulunkulu-ke kuthiwa owamdala umuntu ngomfanekiso wakhe okuyikuthi unkulunkulu lo ulamandla wokwenza into engazake yenziwe ngumuntu unkulunkulu kacelanga usizo emntwini ukuba amdale lowo muntu ngomfanekiso wakhe ngenye indlela unkulunkulu edala umuntu wambeka impawu eziwuye unkulunkulu uqobo lwakhe wameza nxa unkulunkulu eluthando wamfaka inhliziyo yothando nxa unkulunkulu ezonda ububi lemntwini wakufaka kuzonda ububi ngoba khona nje unkulunkulu ngokuba unkulunkulu umnini mandla wonke ngusomandla kehlulwa lutho yikho ke abantu abanye bezenza unkulunkulu ngoba basuke bayithathe nxele indaba le yobunkulunkulu unkulunkulu nxa wena umdala ungako engqondweni yakho ubona unkulunkulu njengomuntu onjani akukucabange khona lokho sikhuleke baba thixo ingcwele sicela uzambule kithi sibubone sibazi sibuzwisise ubunkulunkulu bakho amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo lamuhla iqembu lenguqu ele Highlanders linqobe ele Dynamos ngokuhlohlakabili kwathi ele Dimbare lona lathola iqanda 2-0 kumdlalo wePremier Soccer League odlalelwe lamuhla eRofaro Stadium. Kweminye njalo imidlalo iAFC Platinum inqobe iChegutu Pirates 3-1 eBiobab Stadium, iChicken in the Cape United kwaba yi-0-0. Lokho kwenzakala kulindelwe umdlalo omkhulu kumdlalo ye-Euro 2024 phakathi kwe-England le-Spain okhangelelwe lamuhla nje ngehola elilandelayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayayisola imizamo yokubulawa kwalo owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump odutshulwe uhlamvu lwatshishilisa indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho we-rally yakhe esigabeni esePennsylvania izolo. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphutshe. Sizwe imbono etshiyeneyo ngalolu daba, ezinye izinduna zisithi zifisa ukuthi luqhubeke kuhle kodwa kulabanye emaceleni abafana lesikhulumeli salabo abalwela impi bekuviyolezipra besithi hayi uhlelo lolu aluqhutshanga ngemfanelo ngoba kabaqalisanga baxolisa njalo bavuma ukuthi nempela lwenzakala uhulumende lowo phela. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.